umbiko wabo phokankomo uyadanisa kakhulu ngoba into abayenzayo ngalolu khetho kayifani lento abayenze izolo ngesikhathi kulokukhethwa umgabe ngo-2013. Umahluko ulapha. IZANU ivele emihla ngemihla kuma-election. Iyachaya abantu, iyacila ama-election. Amazona la okhuluma ngawo entshonalanga wona lathuthukileyo akhiphe lowo mbiko. Into abayenzayo kathesi ngalolu khetho kabakhulumi ngokuthi ukhetho lolu kalwenziwanga kuhle, okuyikho kade bekukhuluma iminyaka yonke kukhetho umgabe. Bathule ngokuthi ukhetho lolu lwenziwe kuhle kumbe hatshi. Into abema ngayo, into eyodwa abeme ngayo kumgabe, beme ngayo lakathesi kumnangagwa, yikuthi indaba yodlame, into yodlakela, into yokuhlukuluzwa kwabantu, into yokuphica abantu amalungelo abo, yiyo kuphela into abeme ngayo kathesi kulolu khetho. Kabakhulumi ngokuthi ukhetho lolu kalumanga kuhle ngenxa yokuthi impumela yakhona kayitshengiseli lokho kukhulunywa libandla eliphikisayo le-MDC Alliance ukuthi amavoti akhitshwa izeki lamavoti akhona kuma-V11 forms kahambelani. Njalo kumqoka kuyukuthi izeki kayilalungelo lokuthi ikhiphe ama-results nxa ama-results engakavunyelwana ngamabandla aparticipatileyo or amabandla akade khona encintisana kulelo khetho. Bathule kulokho, kabakhulumi lutho ngakho. Okwenza nxa ubakhangela abantu laba ubumone ubuthakathi babo buphuma egcekeni, bayakwazi ukuthi kukhona asebekulungisile lo mnangagwa. Kabasakhulumi ngokhetho ukuthi ukhetho lolu luqiliwe. Bona kibo ukhetho solwedlule. Into esibahlupha ukuthi kanti nxa ukhetho solwedlule selihlukuzelana abantu, yikho lapho kule problem khona. Angilethemba lokuthi abantu bayakunanzelela khona ukuthi amazwi abo kayiseyiwo lana abehlaba ayizolo akathesi asebuthundu sebekhuluma kuphela ngelungelo labantu ukuthi lihlukuluza abantu, lichaya abantu, amasosha adingane ezitaradini. Abakhulumi ngelungelo labantu ukuthi umuntu unelungelo lokuthi ayevota. Engavota umuntu ivoti yakhe kumele ivalwe, amanye amavoti kaabalwanga. Kulenye indawo njengoba lawo usukwazi lapho abantu ade besiyavota khona, umuntu esukele family yakhe besiyavota, besiyavotela ubaba, befike ubaba sikazivotele, labantwana bevotele ubaba, lo mama bevotele ubaba, kodwa umuntu ephuma ukuthi uthole zero. Bathula abantu be-EU ngalokho kabakhulumi ngakho. Bona kibo kukhanya ngalo ukhetho solwedlule. Akulunganga lokho.
Kuyini okunye abangakwenza ngaphandle kokusola udlakela lolu magonya?
Kunje mfokankomo, udlakela kumele lusolwe, kodwa ungasoli udlakela, sola imbangela yodlakela. Zwisisa kuhle imbangela yodlakela ukuthi kuyini imbangela yodlakela. Ubususiyaqondana layo imbangela yodlakela ukuthi kanti abantu beze bengene ezitaradini kuze kuliwe sokutheni. Wena ungachitha isikhathi ukhangela ukuthi hayi kuyaliwa, ungakhangelanga imbangela kanti kuze kuliwe kutheni. Usule problem ngoba usutshengisela sokusobala ukuthi awudingi zizathu zokuthi imbangela yodlakela kuyini, ngoba wena okwakho okufunayo uyakwazi ukuthi usukuhanyile, usukugombolozele, usungumuntu nje osukholona ukuthi kanti selibangani, selilwelani ukuthi libangani. Hayi, lokho akusadingi mina, ngoba mina engufunayo sengugombolozele, sengilakho, sengilindele nje ukuthi liqhubeke libusa, ngoba okwami labantwabethu lesizukulwana sethu okuyikhona esikufunayo kweleni ilizwe sibona ngani sesikuhanqile sakugombolozela. Hayi, lingalwa lina sila problem as long as lingasuze lisiphambanise la. So yikho lapho kule problem khona ngendlela ngesinqumo ongombiko lo okhitshwa yi-European Union.